Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-9 Ncwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wethule ugwalo lomhlahlandlela ozalandelwa nguhulumende webandla lakhe alibana lithe lanqoba kukhetho imanifesto oluthembisa uZulu okumqoka empilweni.
Buyinto enhle ukubana athembise abantu, kodwa ungakukhangela okuhlekisayo ukuthi kanti njengoba esefika ekuphetheni kokugcina kwekampeni yakhe ubehamba ethembisane abantu.
Ngokusuka kukhetho, umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora owaphiwa imali edlula izigidi eziyisikhombisa 700 million Zimbabwe dollars uselahle imali ezinkulungwane ezingamachumi amabili US 20,000 dollars. Silengqoqo lo Senator Kalipani Pugeni ilunga lebandla lakhe.
Uphiwa imali kahulumende yokuthi ulungiselele ukhetho, lufuke ukhetho, wehluleke ukuregister abantu, uzuziregister wena.
Sizalethulela ingxoxo lomhlabeleli uVusa Mkhaya wethule ingoma ayihlabela lo Freddy Madamara Gwala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu njengensukwini ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni madoda siyovota.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wethule ugwalo lomhlahlandlela ozalandelwa nguhulumende webandla lakhe alubana lithe lanqoba kukhetho imanifesto. Imanifesto le ithembisa uZulu okumqoka ukugoqela ukuvuselela umnotho, ukusungula imisebenzi, ukuthuthukisa impilo zabantu beZimbabwe kanye lokususa imisebenzi yokuphathwa kwenhlelo zikaZulu ezidinga amaphepha eHarare eyisa eGweru lapho athi azavula khona isigodlo esikhangelane lalumsebenzi i-administrative capital ngesiNgisi. Ugwalo lolu luthi njalo phansi kukahulumende we-CCC abafundi abasoze babhadale imali yemfundo ye-primary lase-secondary ngitsho le mali yemhloliso ama-examination fees. UChamisa uthembise njalo ukuthi uhulumende wakhe uzakhwezela izisebenzi iholo ukuthi ziphile kuhle. Wengeze wathi uhulumende wakhe uzasungula inhlelo ezilohlonzi zokunakekela abantu abagogekileyo kanye lasebeluphele. Ngakolunye uhlangothi ibandla lezanu PF lona lithi alisoze lethule imanifesto ngoba lisithi imsebenzi yalo yentuthuko elithi lizisungule eminyakeni emihlanu ephelileyo iyazikhulumela yodwa. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo loluntu ebhejwe likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Buyinto enhle ukubana athembise abantu, kodwa ungakukhangela okuhlekisayo ukuthi kanti njengoba esefika ekuphetheni kokugcina kwekampeni yakhe ubehamba ethembisane abantu, kodwa uma ethembise umnotho onzinzileyo, ethembise ukuthuthukisa impila kahle yabantu, simtshayela ihlombe.
Yebo, uChamisa usethulile imanifesto yakhe, kodwa siyabona ukuthi izano ithi kayisoze yethule imanifesto yona ngoba ithi imsebenzi kamongameli Mnangagwa iyazikhulumela. Ungathini ngalokho?
Loko kwenzwe izanu, lenze ubuntu. Ngoba, ize tembiso, ayiseli tembisile. Seli tembisile, sivili la tembisa, kutala sivale blueprint ezinenye kakhulu. Okunye engxenye okwenze bangabelayo kathesi. Ikuthi akusela umuntu ongababhalela siyakwazi ukuthi umuntu owabhalela ngumfo kaMlevu. So umfo kaMlevu njengoba engekho babe sebecatsha ngokuthi imisebenzi kaMnangagwa, imisebenzi kaMnangagwa kodwa emuntwini sibili ophila ikakhulu kulomkhono welizwe leMandebeleni. Ngiyibhode, ngiyimfike eGwanda, ngiyimfike eTsholotsho, ngiyimfike eLupane, ngiyimfike eNkayi. Hayi angiyiboni imisebenzi yangkhona ngoba kula mgwaqo kade singangena uFalse Road izingozi zodwa ngenxa yomgwaqo ofileyo ungangena usiye eTsholotsho i-distance okuzwe ihambe nge 1 hour 30 minutes ihamba 4 hours ungaphuma ngomgwaqo enkayi i 158 kilometers uhamba 5 hours so mbona ngazathi uma kungathiwa uMnangagwa evotelwe ngemisebenzi yakhe emuntwini ophelele ekhanda bekungala sizathu sokuthi emvotele ngaphandle kokuthi umvotele nje ngokuthi uyamthanda kodwa ngemisebenzi hayi ukumehlula umuntu kaMlimo kumehlule uzehlulekele sibili ukuthi ngaphandle kokuthi abamvotela abaye bethande ibandla kodwa masiya ngemisebenzi hayi kangikholi ukuthi laye uma ungambuza ngiyakhumbula laye last year ekhuluma esithi hayi ningivotele laloba kungekho esesikwenzile ezitsholo ngakho umlomo kodwa lisivotele so kangikholi ukuthi abathi evotelwe ngemisebenzi bayibona ukuthi yiphi leyo msebenzi akula nto ayenzileyo.
Umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora sibona ukubana usephumile kulolu khetho ekhala ngokuthi kaphathwa kuhle iZimbabwe Electoral Commission. Ukuphuma kwakhe lokhu ubona kuphathisa izanu, kuphathisa i-CCC kumbe awubone kuletha umahluko?
Ukuphuma kukababa uMonzora kulezinto okuzitshoyo. Kucho ukuthi ungenile amathuba akhe wabona engekho kungabe kungokunye kwangkhona ngoba sibona abantu delabo iningi labo baphuma bajoyina izanu kumbeni kuyabe kubonisa ukuthi playing field ayikho fair. Kangikwazi ukuthi sizathu sakhe esibambekayo kakhulu yisipho ukuthi vele ungenile sebona ukuthi amathuba akhe mafitshane njalo ngemva kokulahlekelwa ngabalandeli kumtshengise khona ukuthi hayi akula ngenye indlela azanqoba ngayo kumbeni kuyabonisa ukuthini la othi ekhangele wabona ukuthi i-playing field izekhi ekwenzayo kumbeni okudingakalayo ukuthi abantu bethole amathuba afana ukuze bencintise kabakuphiwa.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso yebhethi likaZulu njalo ehlaziya izombusazwe. Kunjalo nje ngokusuka kukhetho umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora owaphiwa imali edlula izigidi eziyisikhombisa i700 million Zimbabwe dollars uselahle imali ezinkulungwane ezingamachumi amabili US 220,000 dollars ngenxa yokusuka kwakhe kukhetho. Sixoxe lelunga lebandla lakhe uSenator Khalipani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngokwenzakala kubandla lakhe.
Uzokhumbula ukuthi ngicabanga kwakungu 2019 or 2020 kule audio le engarekhodwa ngixoxa labanye bami yasigcwaliswa umhlaba wonke ngikhuluma ukuthi lo baba into le ngekayenelise. So ukusuka kwakhe ku-confirma le nto engayikhuluma ngalesiyana isikhathi noma abaningi nje bekubone sokulate bevume sokulate ngangingakhulumi ngoba ngimzonda ngangingakhulumi ngoba ngithanda umama Makhuphe ngingafuni ukuthi athathe over from mama Makhuphe ngangikhuluma ngoba ngibona ukuthi inhlanganiso yabantu abaningi abayifelayo abaningi baphelwa ngumsebenzi abaningi basala bezintandane bejonelwa abazali ngama bread winners abanenge manje bayizigoga ngenxa yomzabalazo lo inhlangano lo ye MDC. So akwaba inhlekisa nje ukuthi kuthathwe inhlanganiso enkulu kangaka elomlando omkhulu kangaka lomsebenzi omkhulu kangaka kuphiwe abantu nje abayenza ongathi khona iku actor kwako kobuhlanya nje comedy kodwa ke sesilaphe sesikhona bathi ukuthi catcher up lami yananto angikhuluma ngangiyibonile ukuthi iza la
manje abalandeli bebandla sokuzamele bevotele liphi ibandla umkhokheli webandla esesukile kukhetho
lo mbuzo phela asuma ukuthi babe khona abantu ababengamvotela angiboni abantu bezimbabwe ungababona ngathi abayazi into abayenzayo ungababona ngathi bayiziphukuphu kodwa bayazi into abayenzayo kakhulukazi lo obengazami lokuba bribe izami ngcono ke yambe ba bribe ngama rice lawa ebese ba threatha lokuthi izobakhupha emhlabeni bese sithini bese beyivotela ke bese saba elanga lezo zinkwa ababe zithole nalezo insuku manje bonke abantu abaninga yona phela uyabona bengekhonto abaninga yona wabona indlela abakhupha khona uDr Khuphe wayibona tribalism inkulumo zakhona yonke into yakhona nje sengikhuluma kithi ngapha komphakazi hayi bengicabanga ukuthi kube khona ozomvotela even nakho nje izimbabwe yonke izizwe lonke angiboni
bakhona abanye abathi sokusobala ukuthi kwenziwe ngumonzora kukhomba ukubana usebenzelana lebandla lezani PF kungakuliqiniso yini
lokho umsakazi akudingi ukuthi abantu betshone begesa ukuthi ngamanga oliqiniso uzokhumbula unyaka odlulileyo okhulumela umongameli welizwe uGeorge Taramba wazikhulumela ngokwakhe ukuthi bakhupha uDr Khuphe bafaka uMonzora ngoba becabanga ukuthi kule set of skills alazo angazenza ukuthi akwazi ukuthi message yabo it get through. Siyakwazi ke ukuthi kuthi ukuthi badala because kwakukhanya vetha akalayo le set of skills namanje nje kunje so uhlulekile akho umuntu ademfuna yikho ukuphuma nje lokho efafaka zonke lezi zizathu izaba nje ikwehluleka lokho akho kwehluleka kwedlula lokho ikuthi nje abantu bakuthi ngesinye isikhathi bayadlaliswa nje labo bavuma ukudlaliswa ngumuntu mangabe ube ngumongameli wenhlanganiso okwedlula iminyaka emithathu kwedlula 3 years uphiwa imali kahulumende yokuthi ulungiselele ukhetho lufuke ukhetho wehluleka ukuregister abantu usuziregister wena dukuduku usubona ukuthi ake ngikwazi ukugijima mina ngingela abantu abangisekelayo ngoba ayikho possible into sujika sesithi ngiyaprotesta uprotesta against bani wena ukwazile ukuziregister.
Hello ke nguSenator Khalipani Phukeni ilunga lebandla leMDCT imizamo yokukhuluma lomnumzana Douglas Monzora yehlule kodwa izolo utshele intatheli izindaba ukuthi esinye sezizathu ezibangele ukuthi akhalale ukhetho ukuthi uhulumende walale imali evela eEuropean Union ezigidi ezintathu zamaEuro emele iphiwe abavotisayo kumbe amapoll agents ngesikhiwa. Ngusenjalo ibandla le-CCC lithi lokhe lithwele nzima ngokwalelwa imibuthano ngamapholisa enkayi. Ngesizwe umsekeli kamgcini sihlalo waleli bandla esigabeni seMathebelele North umnumzana Jabulani Hadebe.
Ukwenza kwamapholisa kuyadanisa. Sasibhale incwadi sibazisa ngokuthi sifisa ukwenza i-sports tournament enkayi sports arena eceleni kwe-prison yenkayi. Amapholisa asebhala incwadi besiphendula besithi i-tournament yethu esasihlele ukuyenza nge-Saturday 5 and Sunday 6 ayiphumeleli ngenxa yokuthi abanikazi bema-ground bayalungisa ama-ground abo bayekwenziwa ama-renovations. Sahamba sakhangela thola ukuthi ligceke nje akula ma renovations ayenziwayo kodwa amapolice abasivimba ukuthi siyenze i-tournament. Lokhu kuyadanisa kakhulu ukwenza kwamapolice.
Umongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa ubekhangelelwe ukufika khona ngapho enkayi, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Umongameli Pastor Nelson Chamisa uzabe khona ku rally enkulu ezayenzelwa enkayi North kusasa Wednesday 9 August. Ngithanda ukukhuthaza abahlali bendawo ukuthi babuye ngobuningi babo lalawo abahlazwandleni esigwe bazokuzwa umongameli ephawula imanifesto yethu njengebandla le-Citizens Coalition for Change. Ngixolise abenkayi South ukuthi abasoze bafinyelele enkayi North ngenxa yokuthi amawadi awenkayi South akhatshana lakhatshana njalo akhatshana lenesigwe. Njalo njengebandla sizaqoqa inhlelo ezayenzelwa enkayi South lapho ubukhokhelo buzabuya buzophawula njalo imanifesto yebandla le-Citizens Coalition for Change.
Njengoba umongameli Emmerson Mnangagwa eke wafika khona ngapho, libone njani uhambo lwakhe njalo kukhona inokubambekayo akukhulumileyo.
Bebe lethu belihle kakhulu ukuthi basebenzise umgwaqo wakithi njengenkokheli zebandla lezani PF, kodwa bona bakhethe ukuba behamba ngendiza mchina. Sebefikile njalo bebe lethu belihle kakhulu ukuthi bakhulume ngesibhedlela sakithi esingela X-ray le moshare le 15 years ingasebenzi. Bebe lethu ba elihle kakhulu ukuthi bakhulume ngabantu abasebenza emahofisini kahulumende abavele eMpumalanga, bachazela abantu bakithi ukuthi indaba abantu bakithi bengaqashwa emahofisini kahulumende. Bebe lethu belihle elokuthi khona bakhulume ngokuthi izikolo zakithi ababalisi ngabantu abangenelisi ukukhuluma ulimi lwabantu abethu abafunda ezikolo zethu njengeMathebeland lasenkaya. Bebe lethu ba elihle njalo elokuthi khona baxoxele abantu bakithi bakhulume ngezimuli ezahlakazeka ngesikhathi seGugurawund. Khathesa abanye babechisela imizi ngesikhathi seGugurawund, abazali bahle babulawe, abantwana bahlakazeka, abanye bahambe ngale, abanye bayale. Ngikhuluma sokulezimuli abangaziyo ukuthi abafowabo bodadewabo baqonda ngapi, ngenxa yokuthi lo lalo wayesevaleka ezama ukuthi azincedise ukuthi angabulawa. Bebe lethu belihle njalo elokuthi bakhulume ngezimuli ezadilikayo ngenxa yokuthi obaba basebesuka bechiyo onkosikazi labantwana besiya kwemazweni asemaduzaneni kubo Botswana la kubo Zambia la kubo South Africa besiyadinga amadlelo amahle. Ezinye imuli kwahle kwaba yokuchitha kwazo. Bebe lethu elihle ukuthi bakhulume ukuthi bazancedisa njani lezo muli ukwenzela ukuthi zihlangane. Akulanto ebambekayo abayithiyela abantu bakithi ngaphandle kokuthiya abantu bakithi sebelesigudo sebegijinyiswa izisu ngenxa yenkukhu ezasezibonakele ezazinikwa abantu khona ngale. Njalo babe lethuba lokuthi bakhulume ngabantu bakithi abanye abafela engozini yomgwaqo bevela eBhinga, ibhasi yaba le accident emgwaqweni le emibe engazange ilungiswe ngenxa yombuso omubi weZANU PF. Akula ngitsho lenkokheli eyodwa yeZANU PF yakhulumayo ngabona labo abantu abalimalayo kuleyo ngozi yomgwaqo.
Lo ke ngumsekeli kamgcini sihlalo webandla leCCC esigabeni seMathebelele North, umnumzana Jabulani Hadebe. Imizamo yokukhuluma labezana uPF iyehlule.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi uphenyo oluqutshwe inhlanganiso yePublic Policy and Research Institute luveze ukuba abantu abaningi kakhulu abayisilinganiso esi-77% eZimbabwe bafuna inguquko kube lohulumende omutsha. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi abedlula amachumi ayisithupha abazonda uhulumende baselizweni ukuzohlola ukhetho bevela kwamanye amazwe. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 ichona njani badala, ngiyalibingelela umhlaba wonke nje lonke izidayi khubanini umsebenzi siyawuthakazelela kakhulu. Into nje umama lo osuke ku-AMDC esiya kuzanu, hayi muntu kathixo, muntu kathixo lamanga amakhulu kakhulu sibili. Akula ntuthuko yenziwa izanu lamanga, singake azithulela kungcono ulandisa isikhathi esingakutshela abantu amanga into engayisiyo. No, ayisikho sibili. Intuthuko oyibone kuzanu yiphi kwenza ukuthi kule ntuthuko izanu le ntuthuko? Lawa akhuluma ngamanga njenga angadingakali ukuthi ngawe yasitshela wona kumbe uyatshela abantu. Akula sisindo kukhuluma izana kula lutho. Qiniso lihle, akulanto eyenzile abantwana bayahlupheka abaningi kakhulu elizweni. Kukusuke abahlupheka kakhulu. Into ikhuluma vele ayila sisindo, zithulele nje kuphela, akula muntu ongakulandela lokho. Wena ususwele ukuthi ungaya ngapi, kuliphi ibandla. Wathi ngcono uhlanze amahlanzi ubuye uwadle. Dlana amahlanzi lawa usubuyele kuwadla ngawakho nje, akusadingi thina kiwo abantu baseZimbabwe kusabadingi lokho. Thina esikufuna ingqubekela phambili kuphela zwi. Ilizwe lifile, alilana lilane ngenxa yezanu. Konke nje okubona kutheni hlikilile eZimbabwe ngenxa yezanu kuphela, ngombuso wabo wobusela, bengalandaba labantu, bengalandaba labantwana abafunda beqeda izikole abalamsebenzi, bayahlupheka abantwana. Ona obabona bephumelela abantwana basekhaya, hayi zithulele muntu kaThixo. Ngiyabonga kakhulu okhuma ngenxa usibandebole kutsana sambe siya vota abantu bakaThixo lonke nje jikelele iZimbabwe yonke.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7 olubulisayo lapha umntala uKhumalo ngilane eGoli bakwethu. Hayi ngakho ke lapha ke yile indlela enzakalayo lapho ngendaba zokhetho. Bayakhala abantu ku-opposition ngaye umfana lo uJamisa ukwenza kwakhe. Ukhuluma iqiniso kuhle eZimbabwe kusena opposition party. I-opposition nje ayikho totally ngoba oJamisa laba emini bangama-opposition tambama bayizanu PF ever since ngesikhathi sekhulu kushaywa ikhulu bemnika igunya lokuthi abe ngumkhokheli welokuzeni abe ngumkhokheli we-alliance wala ukuthi kungenziwa ama-reforms. Ukhetho waludliwa khonapho, ukhetho kaludliwanga manje. Uya manje uyazi ukuthi njengoba engenzanga ama-reforms izani kumele ibe le-upper hand. So kuzakuba inhlanhla, inhlanhla yamaSwazi ukuthi maybe awine 30% kulolu khetho lolu. 30% kuzaba inhlanhla enkulu, inhlanhla already ukhetho nje seluluzini. Izani lama ingayekela nje ukukhampeni isengawina lobe ingakhampenanga ngoba akuna opposition. So abantu nje baphongu zihlupha ngabojamisa. UJamisa nje izani zani PF ngoba ubuka into eseyenzile kobulawayo, umonakala awenzileyo kobulawayo ukuthi ungakanani, ukuthi umkhulu ongakanani. Iparty yake yalidwa ngumuntu oyedwa lama spokesman party yonke, iparty political party yonke. Hayi ngiyabonga.
Hey, linjani linjani mahlabezulu baka studio 7 yalibingelela imfo kaKhuphe mbuya ekhezo kwamanje ngilapha eyabrone lapha badala silusizi ngabafana bejwane bebesitshala ingoma ezimnandi. Hayi silusizi kakhulu simadolonzima, sazi ukuthi siqalise ngaphi siyecina ngaphi. Hey usatani yazi uyafika noma yinini. Hey sibonge imthandazo kulaba abaphiphileyo, siyacekisa imthandazo ukuthi baphike labo babe right. Hayi silusizi danile, sidabukile phakathi komculo kade umnandi kangaka.
Livuka njani balalele labasakazi baka studio 7? Hawu siyabonga kakhulu ngeyifikelo lihlala lisithatha lisibeka khona straight lapho kwenzeka khona izinto. Hayi simzwileke uDouglas Monzora ukuthi kasangeni ku-election noma enazo izizathu zakhe, kodwa izizathu zakhe esikhulu uDouglas Monzora akala support. Ngicho vele angazi ukuthi vele singambala sithi ukubonile ukuthi udlalisa $20,000 yakhe. Kubuye lo mama lo kumbe lithenga ubani maphosa lo oye ku-MDC Alliance lana liganyane nje lifuna ukudla nje ngoba bathi bebona after i-Supreme Court judgment le yangena yadala inkinga kumqinqushi ukuthi zonke zenzeka ku-MDC Alliance yakina uphuma usiba i-CCC wakhetha ukuba lo Monzora ngoba yena wayefuna ukuba eloko esidla ngokuba yi-member of parliament. Manje senqoma izana angathi ungena ezulwini. Kodwa into emnandi ngakhona izana umhla ka-23 siyayikhipha-ke, asazi ukuthi uzobe encome kuphi. Uzoqala ukuba futhi sebuya ngoba liganyana, uzobe sefuthi esencoma futhi ngapha ku-CCC njengomuntu ofuna ukuhlala ekhoti. Kodwa this time yeke kulunga. Ya
bingelela enkundleni into litshona njani basakazi? Okhulumayo ngumantyeza. Hhayi yezwa basakazi Olindwe Maphosa ukuthi bathi sebengene eKhenane, uthi yena waphuza ukungena kuzano ukuthi aye kudla. Intuthuko abakhuluma ngayo thina siyazibuza ukuthi kanti intuthuko abakhuluma ngayo kuphi. Njalo futhi uma kuyukuthi ngempela abantu izano bayayithanda, isizathu sokuthi bahambe betshaya abantu ngesani? Isizathu sokuthi befoste abantu ukuthi bahambe betshaya izilogane zabo ngesani? Isizathu sokuthi kubulawa abantu kunini abantu besifa befela into zombusazwe? Uma kuyukuthi ngempela iqembe libusayo abantu bayalithanda, liyabe libulalelana abantu? Umbuzo ukhona lapho. Kambe ngempela ungathi abantu bekuthanda kodwa uhambe ubatshaya ukuthi bekulandele wena ukwazi ukuthi bekuthanda? Lalokho esihlala kukhunywa ngakho ukuthi umuntu engayenza nje okuyi-1 kilometer efaka ithara uyadivela entabeni amemeze ebantwini ukuthi sengilenzele lokhu ngalokhu. Esikunanzelelayo ukuthi angazi ukuthi laphana uyabe senzela abantu ifavor yini ngalokhu uyabe enze i-1 kilometer efaka ithara. So kuza khulunywa iminyaka wonke ukuthi khona bayenzela abantu. Asoqinisa lelo kusukela le kungakafiki independent abantu bezano vele
bayathanda ukuhlala ukuphila ngodlame, bayathanda ukufoster abantu ukuthi betshaye slogan sakho. Kodwa ngithemba ngelilanga kuza kuphela.
Hawu Studio 7, ngiyabingelela abaphathi bohlelo, ngibingelele bonke abalaleli yonke indawo. Mina ngenele ukudabuka, ngidabuke kakhulu ngengane zakithi, kakhulu insimbi zeJwane. Yho, ngiyalila ngiyakhala, yini okwenzakala eCholocho bo? Okuhle akusifanelanga yini Nkosi yami? Nkosi yami akusifanelanga yini okuhle? Lathi siziphenya ngekatali emnandi, lamagama amahle, le mlayezelo ebesiyithola singomama. Siyakhala, siyakhala ngabantwana bakithi balale ngoxolo engathi bengayithola indawo yokulala baphumule, bayibekile indawo yabo ebandla. Siyabonga abasenzele khona, Inkosi be nabo lapha abakhona labazali. Amen.
Hayi, siyabonga balaleli bethu. Leyo ke bekumlayezo yena elisithumele ngapha ku 12024650318. Siyabonga, lingathuki ke balaleli, likhulumeke, liphikisana nje imbono kodwa lingathuki.
Salibonani. I-Islanders yasungulwa ngo-1926 nabazukulu bakalobhemula Walbert Lorots, yikho sesithi khona nekamachovana ekamzilikazi, ngoba yasungulwa ngabazukulu bakalobhemula Walbert Lorots ngo-1926 beyibiza bethi Lions Football Club, and then yasitshintsha ke yaba yi-Islanders ngokuya kwesikhathi. Fred Gwala umhlabeleli engikhule ngimlalela kakhulu, ubedumile kakhulu eZimbabwe, lokho edumile lakhathesi njalo umlandeli weHighlanders.
Ubana waya konanga
Zimbabwe,
le ngoma yakhe ayiculayo ekhuluma ngeHighlanders. So ngathi ngisenza ingoma le, ngacabanga ukuthi ngubani umuntu engingamfeature ukuthi sihlabele sona. Nasengibona ukuthi uFred Gwala njengomuntu engikhule ngimlalela kakhulu, njalo ngimlandela, engaba yi-right candidate. Wahle wavumela phezulu sibili wathi hayi, uyafuna ukuthi sisebenze engomeni le, ngoba iHighlanders uyayithanda njalo uyayilandela. Isiginci zitshaywe umthalisi moyo ekobulawayo, nguye oproduce ama-instruments engoma esestudio sakhe ekobulawayo.
Ayi Choman,
umculo uyatholakala kuwonke ama-online stores, uyatholakala ku-Spotify, ku-iTunes, uyatholakala ku-YouTube, uyatholakala ku-Amazon, njalo yonke indawo. Nxa umuntu engangena online adinge afake ibizo lami uVusamkhaya lo Fred Gwala Highlanders enamachobane, depending ukuthi usebenzisa i-phone mani kumbe usebenzisa i-computer mani, bazakwazisa ukuthi khona itholakala ngathi, but iyatholakala zonke indawo. Siyenze isiqiniseko ukuthi wonke umuntu enelise ukuyithola. So far i-feedback inhle kakhulu. Ngesandile ezayo izabe itshaywe BF ingoma, ama-players e-Islanders bazayisebenzisa ukungena ngayo e-stadium nxa bedlala ama-home games. Lokhu kukhulunywe ngu-chairman we-board e-Islanders. Kungijabulise kakhulu ukuthi khona i-board isiyilalele ingoma bayi-approve ukuthi khona bazayisebenzisa njenge-anthem e-team nxa kudlalwa ama-home games e-BF.
Umculo lo siwenze emoyeni ngoba mina ngumhlabeleli abathi ngesikhiwa i-touring musician, so bengisendleleni uFred Gwala eSouth Africa uproducer esisebenze laye ekobulawayo sayiyenza sayihlanganisa sisemazweni amathathu achiyene ukuze ihlangane kuhle. This stage kulula ukuhlanganisa umculo nxa ungumuntu ekwanisa ukungena online kulama platforms asebenzisayo ukuthi sisebenze sikhulume sibonane as if sisonke semndawo. Ama platform anjengabo Zoom ayakwenelisa khona ukuthi khona siyenze lokhu abathi conference and no rehearse or record as if sisonke nasingekho sonke.
Ngovusa mkhaya ke lo obexoxa ngengoma yake entsha ye Highlanders esigcubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.